Umeliwe World Health Organization eZimbabwe, uDr. Alex Ntale Kasasira, uthi eZimbabwe liyalandela zonke iziqondiso zokuvimba ukungena elizweni kwegciwane lomkhuhlane we-coronavirus ngendlela abantu abahlolwa ngayo esilindweni sendizimachina ese-Robert Gabriel Mugabe International Airport. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obadiah Moyo utshele intathelizi indaba neviki edluleyo ukuba njengoba eZimbabwe lilobudlelwano obukhulu leChina, uhulumende ukubone kuqakathekile ukuthi balungele ukuvimba ukuthi lomkhuhlane ungangeni elizweni. Kodwa-ke uMoyo uthi kuqakathekile ukuthi abantu bake bame ukwethekelela kweChina umumo uze ube ngcono kulelo zwe.
What we want to do is to make sure that we put systems in place which will ensure that we don't have any coronavirus in Zimbabwe.
Umoyo uthi sebeqoqa inhlelo zokufundisa uZulu ngalomkhuhlane, kodwa okuqakathekileyo yikuvimba ukuthi ungangeni, ngoba ungavela ungene kuzaba nzima ukuthi uphathwe njani njengoba lomumo okhona elizweni kwezonotho lakwezempilakahle ungeke wamelana nalesi sifo. Kodwa-ke inhlolisiso eyenziwe yi-Studio 7 esitaladeni lasemikambo ethengisela abaningi eHarare iveza ukuba iningi labantu, ikakhulu abasakhulayo labesifazana, abakazwisisi ngalesi sifo, bethi asilani labo ngoba sikhatshana. UMnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust uthi bakhathazekile kakhulu ngoba lesi sifo singangena kuleli dolobho silakho ukusabalala masinyane nje ngokwanda kwabantu asebegcwala ndawana yonke bezama ukuphila ngenxa yomumo yomnotho ongamanga kuhle.
Kulokuxhokoxhokozela kwabantu iziphithiphithi singakhakela emabhasini lasemakhombini, kuyikuthi uyabuya mbona ngathi ungaphangisa usabalale, abantu bayahlangana emabhasini lasemakhombini.
UDokotela Charlotte Mupamanga, ofundisa odokotela eCollegeni le-University of Zimbabwe School of Medicine, uthi inkinga yokuthi isifo sohlobo lwamavirus asilapheki, sisabalala ngokwanda kwabantu.
Ungezwa ungezwa kuhle kumbe umzimba utshisa, ukwehlela, i-rest is very important. In fact, number one treatment ye viral infection yi-rest, then ubususiya emakliniki ukuthi bakuhlole.
Abenhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngoba iningi lezisebenzi ezingamalunga zisebenza labadabuka eChina emigodini enjiwa amatshe aligugu kanye lamalahle. UMnumzana Sylvester Mshayikwe walenhlanganiso uthi ngokunjalo nxa lesi sifo singahlasela eZimbabwe ngesimo somnotho lezempilakahle ongamanga kuhle, kungaba lomonakalo owesabekayo. Okubethusayo uMshayikwe yikuthi baningi abadabuka eChina abasebenzela eZimbabwe abangabe bethekelele ekhaya ngekhefu lekhisimusi lokuthakazelela umnyaka wabo omutsha weChinese New Year mhlaka 25 Zibandlela, okungenzeka ukuthi baqala ukuphenduka emsebenzini kuyena leviki bebuya lomkhuhlane.
Umuntu engakasuki e-airport yahle yayisweyile ukuzeni i-check abone ukuthi ulayo yini i-virus kumbe kala. Nxa elayo i-virus abuyele eChina.
UDokotela Chipamanga uthi okuqakathekileyo yikuthi abantu bazivikele bengameleli ukuze behlaselwe andubana bathathe amanyathelo umkhuhlane ususabalala. Isifo se-coronavirus siqhamuke edolobheni le-Wuhan kwele-China ngenyanga edluleyo kampalakazi kugqitshwa umnyaka ka-2019. Sasabaliswa ngabantu sayafika lakwamanye amazwe omhlaba edlula alitshumi lanhlanu agoqela i-Japan, Korea, Thailand lamanye. Kunje inani lasebebulewe yilomkhuhlane selingamakhulu phose amane kweleChina kuphela. ELePhilippines ilizwe lakuqala eselilahlekelwe ngumuntu oyedwa ebulawa yilomkhuhlane. Asebefunyelwe belalo umkhuhlane sebezili inkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,200. Abantu beZimbabwe labo sebevame ukuthekelela kweleChina ngobunengi besiyadinga impahla elentengo ephansi, abanye besiyafunda khonale okwenza babe sengozini enkulu yokuthelelwa lomkhuhlane lokuwuthela ekhaya. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obadiah Moyo uyavuma ukuthi kunje sebekhona eZimbabwe abangamakhulu edlula amabili abavele kweleChina abasahlolisiswa ukuthi bangaba lomkhuhlane we-coronavirus na. Lo nguMike Hove, we-Studio 7, udaba lolu lulotshwa nguMark Peter Ntambe.